vele ngisupporta indoda uDonald Trump. UDonald Trump into engumthandela yona ayi-one ukuthi khona uyindoda ethi nxa ikusola iyakutshela, ayimelele ukuthi uze usuke khonapho. Khonokho ngiyamthandela khonokho kakhulu, njalo nje futhi ngibe sengumthanda futhi ngokuthi yindoda ezwisisayo esikubonile futhi ukuthi ama-Americans yebo yeba le power, kodwa ke kulesidingo sokuthi ukukhulunyiswana ikakhulukazi ngodaba lolu lwe-Russia le-Ukraine. Ngiyamthanda kakhulu ukuthi athi kulesifiso sokuthi impiliyana ime lezi mpi zonke lezi zise-Middle East. So khonokho nje kuyangenza ukuthi khona undoda lo ngimthande kakhulu. Lumama lo hayi uHarris angimzwisisi lokuthi uyini, ngoba umama lo uyazi umuntu omnyama likhaladi lakithini kumbe likhaladi lesikoleni, angumzwisisi kahle umama lo. So ngalokho esebandleni leneli futhi elikaJoe Biden elokuhamba besilwa nabantu bebulalisa abantu, hayi mina leyo nto angiyizwisisi leyo.
Mhm. Baba Mlalazi, uyamuzwa uthini lapha ke ubaba Sibanda? Akungene khonapho baba Mlalazi.
Yeah, ngiyamuzwa ubaba Sibanda uthando lwakhe ngama well ngoDonald Trump not ngama Republicans per se, because ngicabanga ukuthi what Donald Trump represents is not what ama Republicans aku representayo. Sikhumbula ukuthi i-politics yase-America is two-way. Lanxa kuya kube lama-third forces here and there, but it's generally two-way, ama-Democrats lama-Republicans. Bonke bale one thing in common, uthando lwelizwe labo. Now, sibona u-Donald Trump representa ama-fundamentalist or ama-extremist, ama-racist. Ukhangele ngento azikhulumayo yena uDonald Trump lento azenzayo. Usesole kakhulu ngabantu ayesebenza labo abathoyo bephuma emgceke bethi hayi indoda kalungelanga ipower, including abantu ade beku-administration yakhe. Now thina ke esivumelana lohlelo lwama-Democrats, uKamala Harris asomuntu omutsha ku-system ye-government. Uke waba involved lama states as a prosecutor, useve involved kakhulu as the vice president. Now kuba nzima ukuthi simjudge nge performance yakhe, especially kule economy esikuyo umhlaba wonke, wena amazwe amaningi abe affected kakhulu, especially after corona. Siyabona ama economies are not functioning, but ama Democrats have tried to remain afloat, have tried to defend even their allies. Ama allies abo in the name of Israel, ama allies abo njengabo Ukraine, which is what is important. Than umuntu ozaba le rhetoric yokuthi kufanele impi ime sizayimisa by hook or crook. Sikhumbule last election uDonald Trump wayele involvement njalo ngabo labo Russia and stuff like that. When there was a suspicion of interference. Njalo uTrump ngabantu abangathatha ukudliwa kumbe ukuluza, like besabona udlame olwaba khona after ukuluza kukaTrump, which is an extremely bad thing. Abantu kufanele in a democratic society you must accept ukuthi kwesinye isikhathi abantu asiziba kuvotela. So uTrump, it's all about him and his empire. Nothing else about America and the world.
Ubabulala zuthi umnumzana Trump akukhanye lokuthi umeleni njalo lokuthi wakwazama ukuthi amise ukuthi kungene uhulumende omutsha, pho ke wena unxa kunjalo umthandelani njalo into azenzayo asihambelani laba kubandla lama-Republicans? Ngena khona baba,
angizwisisi nxa kungathiwa khona ubaba Trump kazwisiseke ukuthi wenza ngani, ngoba ungazi ukuthi uyalandela ngisho lama-campaigns akhe. Ngundoda okhulumayo labantu labo betshengisa futhi ukuthi khona no undoda lo bamthanda ngoba umela, ukhuluma kuhle ukuthi umela ama-Americans yena. So ngalokho ama-Americans bonke bakhanya ukuthi bayamzwisisa, ikakhulukazi ama-Republicans ona la ohambe siya campaigna khona nxa sithi ngiyamlandela mina. Mina bese ngibuya kokwami njona ngijile ukuthi mina ngumthandela khonokho ukuthi ukhuluma iqiniso lakhe ayikho khona yena. Ukuthi kuzondisa ubani, kuthabisa ubani, ngumthandela khona ukuthi kalandaba lakho lokho.
Nxa sisikhangela ke uhulumende obalulekileyo, akutsho ukuthi idemokrasi lapha siphela ngenxa yakhe.
Mina ngeke ngisho ukuthi idemokrasi siphela ngenxa yakhe, ngoba nxa epromota ukuthi abantu bakhulume izinto abazifunayo, mbona ngani nguye ophethe idemocracy esidukwini kanye ngoba uyakhulula abantu ukuthi umuntu wena khuluma into yakho oyifunayo wena uyabona nawo kungela umuntu okumele umesabe so ngalokho ngumbona mina ebambe inkululeko yabantu ngaleyo ndlela
mhm baba mlalazi umphendule konapho ke ubaba Sibanda uhlo ugqiba uhlelo
baba Sibanda ngiyakuzwa uTrump lelungelo lokubana atsho lokhu akukhulumayo nxa ukhumbula ukuthi ekuqaleni ngithe mina uTrump represents ama-fundamentalist kumbeni ama-extremist or ama-white supremacist ase-America sibabona nge-behavior yabo after kokubane sedliwe ngu-Joe Biden and eyibona abantu abaqhubekayo ungalalela le message yakhe kuma-campaigns ngumuntu ospreada i-hate against labo ababiza bethi ngama-foreigners against Mexicans and others and ngumuntu oblama abanye abantu for ama-ills asekhona ku-society le nto siyayithola emazweni amaningi abangafuna ukuthatha khona i-responsibility emazweni anjengabo-South Africa siyazi kulamanye ama-political parties ablama abanye abantu ngama-social ills that are there for instance gun violence is a disease in America and those crimes are caused ngabantu bonke nje kungela mhlobo kodwa wabona uTrump not ama Republicans uTrump le campaign yakhe baba spreada i message ye hate against abanye abantu who are not originally Americans which is against the culture America in general sithemba ukubana uTrump ekasoza wine kulolu khetho ngoba indoda vele esikhumbule convicted against ama crimes akompleya njengabo felon which is a big crime nabantu abamsupportayo abanjabo Elon Musk abafuna ukwenza i vote buying egcekeni ukuthi sizanikeza abantu imali engaka okuyinto eyenzakala emazweni apua ase-Africa agcina ama-detectors yiba benza i-vote buying unfortunately ngibone ngani khonokho ku-American society akuvumalakalanga enjalo kakukho abantu baza kurijecta